sekuyisikhathi otshengisela ababekhepha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa ifabric yobulawayo elizigetshwa. Abalimi abahlaliswa kuthi epulazini lensindi ematshetshentenof bavumile ukuxoxa le-Studio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo bezidi bathwaliswa amagabha abuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixoxele esinye isakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini, besicela usizo. Angazi kumele masinikeza noma amasotha kunansi yakho accept imali engasinikeza amasotha azabe uyazokhempa khona lapho ukuthi esivikele sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini sesingavuka sifile khona lapha kuyonale ndawo besihlahlele ngoba bona bathi bona bafuna igolide basitshela ukuthi thina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathandanga uqanda ngebiso ujubu lobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda injanji labo tsheketsa laba abagebha emzini yabantu.
Ngokusuka silale yatilele ngokutheni ubusuku zifika sitshaya khonapho ngamitaza amakhanda yabona yikho lapho kule problem khona khonapho lathi sisicela isizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide otsheketsa laba babebazosiza phakathi kobusuku baphume emadabukakusa sebetshontshe nasemasimini.
Khathesi siphume emasimini singakafaneli ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengene emasimini ngamathotshi hayi bawone emasimini bethwala ngemigodla besiya kudla nabafazi wabo khona legwana. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nasisithi siya kubo ungani siyeni ebunzimeni obuyesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labotsheketsa laba nangomunye umhlali wensindi odwa wazibonela amathupha.
But wabe edakeni osifalwane edakwesi ma edakwesile laphana besinanamphelekezele ngaphi endaweni zakhani nongokengisayo so ngabe ngiphuma layo igedi manje sinegedi ngizoni hayi mani kusukela lapha kusiya lokugcwela amathotshi yini hayi ndoda kanti lapha ngani kula mathotshi wanjenga wakithula amathotshi lawo ngawani kodwa umofisi olinde ngaolinde lapha angiyabona amathotshi lawo ngawani azaba ngawakho njani angiyabona khona laphana kuyangathi ofisa phela ngani liyagejwa laphana wathi kimi ma besithi bona bayekile kutsho ukuthi bona yena bahamba besiyadinga izilwane egangeni bezilipha ngaphi ebanti.
Umgcini sihlalo wabahlali bepulazini lensindi umnumzana lenosfanda futhi imizamo yabo yokukhulumisana labomthetho ayidali mahluko.
Otsheketsa labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamisi bagebha but thina lesigaba sesizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapholisa yiwo asegebha labantu laba sebegebhe busuku manje thina-ke njengezakhamisi senzenjani ngoba amapholisa ayomele asincedise. But nxa siya kibo bathi bona balinda isikolo bakhanise esikoleni okuphandle ngapha hhayi.
Umqondisi wenhlanganiso elondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA umnumzana Dixon Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketselayo ensindi nalele dubane kusiyafika e-Colombon. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphela imbiko okufumbathiswa kwamapholisa alinda injanji ngotsheketsha njalo labo abazatholakala bele cala bazawukhomba umuzwa lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Gqokoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona ababana asebebotshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde ematshetsheni 10 off no-Albert Ncube.